Sibona iMemorial Day iqakathekile eAmerica ngoba it remembers amasosha onke singaqalisa I think from iCivil War ukuthi abantu abamnyama babe free after a declaration of emancipation and sesibuya kuma World Wars lamanye ama wars ayelwiswa ngama American soldiers in World War One le World War Two umhlaba wonke jikelele so ikuphongu remember amasosha who gave their lives ukuthi ilizwe leli libe the place that a lot of people aspire ukuba khona singathi ifanana le Heroes Day eZimbabwe
wena labanye bakho eliza linaza njani leli langa
ye mina labanye bami siyabe sikhumbula ilanga leli kunathwa kuwoswa sisidla siphongubonga lathi abavela amanye amazweni ukuthi hayi njengoba lathi sesihlala lapha we appreciate i-sacrifice eyayenzwa ngamabutho eAmerica for us to be here today so hayi indaba ye-COVID ngiyabona ukuthi kathesi last year vele kwakungayenzi ukuthi abantu bahlangane ngoba umkhuhlane lowo wawo usachisa okakathesi abaningi bethu they have been vaccinated either fully vaccinated or halfway vaccinated ukuthi lati sile hope ukuthi abantu sebephuma bahlangane and have a great time.